Lamhlanje kudaba lwezenotho ukusikela kwemali emabhanga kuqhubekela phambili ingcwethi zisithi uZulu labo somabhizimusi sebelahle ithemba lamabhanga okwenza bachwatheke imali phansi kwemchamelo hatshi emabhanga. UZulu selala phandle kwamabhanga emelele ukuthi lapho evulwa ahle enelise ukuthola imali, kodwa abanye ngabathi balayinela insuku ezimbalwa phandle kwamabhanga kodwa lalapho bethola imali bephiwe ingeyamatshe. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi imali igcwele ebantwini kakhulu kobosiphatheleni.
Abantu ababese-South labana abathengisa ama-rand abafuna ama-bond note baningi kakhulu. Uzawuthola ukuthi vele wona amanothi ngoba abantu abathengisa izimali labana abasesiphatheleni abase-roadport ama-borders balezimali eziningi kakhulu. Yikho lapho kuphelela khona imali yakhona. Imali yakhona vele siyajoya nge-bank sokushesha ngekhanda ukuthi bezaprinta yini amanye ama-bond note.
Usomabhizimusi ohlala evakatshela kwele South Africa umnumzana Angliston Sibanda uthi sekunzima kakhulu ukuthola imali lanxa umuntu efuna ukwenza ibhizimusi.
So isituation yekhaya ibuhlungu, ayikho vele imali, ayikho totali lama bond notes lawa abawafakayo awasizi lutho, kawancedi lutho. Abantu bayahlupheka, really suffering, even if usenza i-business akunamuntu olemali oza ukuthi abhadale. Ukudla kuyabe kukhona ema-shop abantu bekukhangele kodwa ungalayo imali yokuthi uthenge.
Omunye njalo osomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga uthi udubo lokusilela kwemali lwengezelelwe yimiholo yebonus ephiwa izisebenzi zikahulumende.
Esekunanzelela ngisuka khona ebhenki nje manje emabhenki lawo asesiya laina i-reserve bank layo isilohlupho lokuthi abasarelease imali. Imali abayirelease-ayo isuka ibe mfitshane, ibe nlutshwane kakhulu. Kuye ukuthi abantu babemile emalayinini kungela muntu obasevayo, bebethemba ukuthi engxenye imali isizabuya. Kufana nalesiyana isikhathi siyalayini elifiweni. Pho le mabhenki sokunjalo ukuthi nxa umaneja umbona elokhu ehlezi esitulweni yazi ukuthi imali mzwalokho kayibuyi, kodwa ungambone ngekho sini yakhe lanxa usumbona sebuya sikwazi ukuthi kutsho ukuthi engxenye seyitholile. Ngithe ngingena ngixoxa nabakasebhenki ngababuza ukuthi ndiwana kunje nalokhu elisabhenka kathi lizothola yiphi imali. Bathi hhayi baba Mhlanga, uhluphe esilalo labo abasiqhathileyo labo sebebona ukuthi imali kayisatholakali, sebesithi sizaliholisela ebhenki. Bekwazi ukuthi bangahambisa imali ebhenki umuntu kuzamthwalisa nzima ukuthi athathe imali yakhe.
Ukusilela kwemali emabhanga sokugoqela le mali yohlobo lwama-bond notes eyayicatshangelwa ukuthi izaphathisa kulolu dubo. Lokhu sekubangele lokuthi isisindo sama-bond notes sicine lawo alingane le-dollar leMelika lona kade selithengwa ngemali elinganyana kule-bond. Omunye wokumsebenzi wokuthengisa imali owazakala ngokuthi ngusiphatheleni ongafunanga ukuqanjwa ngegama ulandisa ngabadibana lakho.
I-bond ye-dollar i-1:1 hayi thina siyakulinganisa i-bond ye-dollar i-1:1 hayi thina siyahamba mishana.
Kambe kusiyaphela lomnyaka kuzabe sokuminjani emabhanga eZimbabwe? Ke sizwe imbono kamnumzana Ngwenya.
Kodwa siyazi ukuthi vele bazakhanya sebedinda ngoba imali yakhona ingekho, iyalidingakala. Ngibona mina vele uhulumende uzakhanya sedinga imali kuyenzela ukuthi akwanise ukunikeza abantu laba abesithiza banikeza ama-bonus notes. Angiboni kule yindlela.